lakhi lebusuku eharare hayi kuthule kasizwa ama new cases ekholela naye khona ama lutshwana angathi kwehlile kwalezi suku.
Ungathi sokulungisisiwe konke yini obekuhlupha okubangele ukuthi ikholera iqhamuke kwasekuqaleni?
Engingakutsho ukuthi umkhankaso owenziwa nguhulumende uncedile ukwehlisa inani labantu abahlaselwa yikholera. Njalo kule mithi le ababeyithontisela abantu okwakhathesi kulungesikhiwa kule abathi bona yikhiwa. Ikhiwa kayisiyo i-prevention ngoba udubo silokho silalo sibili olwamanzi kusitsho ukuthi noma ngasiphi isikhathi ingasukuba futhi ikholera ngoba udubo olukhona yikuthi amanzi malutshwana. Njalo kwesinye isikhathi amanzi abuya engcolile, izakhamizi ziyakomplaina kasazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba Jeffrey Morton Water Wings khonangale ngoba amanzi abuya engcolile engahlanzekanga kangako. So i-treatment singathi eyamanzi hayi kayi-100% right. So lokhu kwenza ukuthi sithi loba ngasiphi isikhathi ikholera ingasukuma futhi ngoba ngesilungu bathi wena nxa uqeda udubo kumele ukuthi ukhangele imbangela esingathi i-root cause. Nxa i-root cause ungayiqedanga kuyafana lokuthi ugamula isihlahla kodwa sizahluma futhi emaceleni ngoba kawugumanga impande zesihlahla.
Lona udubo lwamanzi lolu lungalungisiswa njani kahle kahle?
Harare ningathi okuqakathekileyo kakhulu ukuthi ngabe bayengezela ngazi indaba yama-treatment leyi ngoba amanzi akhona singakhangela idamu le-Darendel le-Lekitiwero amanzi akhona lalazilingananga kangako lo nyaka kodwa kungcono. Kodwa sile ndawo njengechitungwiza, ichitungwiza ayila amanzi ayo, ithatha amanzi eHarare. Kusitsho ukuthi kumele ukuthi kube nemizamo yokuthi ichitungwiza izimele ibe lamanzi ayo.
Nxa sesikhangela umumo wendlala lapha ungathi khona ngapho eHarare edolobheni bakhona abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla yini njengabemaphandleni?
Ya, iqiniso ukuthi uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni ngoba singakhangela ngomumo wezomnotho abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile. Okwakhathesi singakhangela ukuthi ibhakede lomumbu ekuqalisweni komnyaka libe likuma-$5-6 kathesi selitshaya kuma-$13-15 abantu abaningi edolobheni baphila ngokugayisa ukuthenga umumbu wegayisa kodwa ngokudula kwangkona abaningi abanelisi ukuthi bangaphinda sibili ngemali abayiholayo. So kumele ukuthi kube njenizame ukuthi iningi labantu abasedolobheni esingathi ababhilo i-poverty datum line lincediswe. Uhulumende angakhangeli emabhandleni kuphela akhangele njalo lasedolobheni ngoba ukuphinda kunzima kakhulu kubantu abaningi abedolobheni abangasebenziyo nalaba abanye abazama ukuphinda ngemisika. Nxa imali ingekho akula ozathengela omunye ngoba umsika uyahamba nxa kuyikuthi kulomuntu okuthengelayo. So baphila nzima sibili abantu eduzeni emadolobheni lapha ngoba kathesi nxa sibhodabhoda siyabona ukuthi abanye badla kanye noma kabili ngelanga njalo kungasikho kudla esingathi okungasuthisa noma kuphilisa imuli balutshwana abaphilo esingathi impilo e-right.